ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla zibu 31 zibandlela 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi amagetsi luhlupho sibe ngalezi nsuku, le ntambo ziyatshontshwa ziyafakwa namhla kusasa uze thayisekho, kungangokuthi ngabantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngeke aze aphonge ukuqonda amagetsi.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla.
Amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayo yenza. Ngibona ababhizi kathe sabanye eMDCT baliphoselwe ithambo. Izinja ziyalumana ngalokhu phela bomonzora abangimali bagijimisana emakhoti. Ambonti ukuthi iattention ikhona ekhethweni namehlo wasemalini.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi ukudoniselana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kuzaphazamisa ukulungiselela kokhetho lwama-by-elections. Kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo, kwabhubha abane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi isikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwalala omandla edolobheni leli, okungumkhuba ezithi awenziwa amasela mahlayana kuphela kodwa langezisebenzi zenkampani yamandla kagetsi iZimbabwe Electricity Supply Authority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Okwamanje amandla kagesi ayahamba okwesikhathi eside kulandela isimemezelo sokwabela amalutshwane atholakalayo ngokulingeneyo phansi kohlelo olwe-load shedding. Unkosikazi Priska Ngwenya, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi udubo yikuthi intambo zikagesi ziyantshontshwa.
Hayi amagesi luhlupho sibe ngalezi nsuku, le ntambo ziyatshontshwa ziyafakwa namhla kusasa uze thayisekho, kungangokuthi ngabantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngeke aze aphonge ukuqonda amagetsi nje.
Isakhamuzi seTshabalala uMnumzana Dumisani Ngiwane ngomunye wabakhala ngokusilela kwamandla kagetsi.
Ngihlala eTshabalala, amagetsi ayasikhathaza kakhulu, ayahamba izikhathi zonke. Khonapha kwesinye isikhathi ahamba vele ungakayenzi lutho ukuthi sipheke evini sikwane sikuphathise ezinye izinto zethu. Siyakwanisa ukuziyenza ngoba amagesi ahamba isikhathi sonke. Sicele lisincede sibili ngendaba yamagesi ngoba ayasihlupha kakhulu.
Umphathi intambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube usola ukwebiwa kwentambo zamandla kagetsi.
Izehla bacelile lokho kucela kuzaqinisa, bathi nxa kungenziwanga lutho isithi senta ngokwayo izabe isisemnyameni. Because of it, that is taking place. As you know, the community is a part of the community. You have to have an answer to the people. Following the day, in an unbelieving year, we have to have a people. The recommendation from Avese Tawara. So, if you replace me today, you have to do of health. So, if you have a year, you have to have. But when I want to talk about it, you say that I want to do it. Sister Center, the massacre of the last century, the Sister Center,
umqondisi weZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company eWange uMnumzana Clayton Sakuthukwa laye ugcizelele kudubo lokwebiwa kwentambo zekhopha.
Our major problem has been vandalism and it has been a huge signal. People are taking down our transformers, stealing copper wires.
Namhlanje izakhamizi ezweni jikelele zithwele nzima ngokungatholi ugetsi oweneleyo phansi kohlelo olokwabelwa abantu bonke ngokulingeneyo ole-load shedding. Kodwa lolu dubo lubikwa solubangwa ngamandla ngamasela asethatha intambo okubangela ukuba bahlale ebunyameni okwesikhathi eside belinde ukuzofakelwa ezinye intambo osekuphazamise ukuphila kwabaningi. Ngimela umsakazo we-Studio 7 yobulawayo. Ngimu Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezengculaza olwe-National AIDS Council seluphawule indawo eziyisithupha ezizakhangela uzulu ovela phandle kwakobulawayo ukuze engabi lesikhathi eside efolile endwendweni elinde usizo lwezempilakahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibulawayo lidolobho lesithathu eZimbabwe kwakhokhelayo nxa kukhangelwe ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ele-Human Immunodeficiency Virus, i-HIV. Okulesilinganiso elilichumi phoselane ekhulwini, i-13.77%. Unkosikazi Sinatra Nyathi, umkhokheli we-National AIDS Council kobulawayo, uthi abantu bebehamba imango emide ngamabhasi ukuyafinyelela amaphilisi.
Impilo enzima ukuthi umuntu ebegade esuka lapho ahlala khona esibhedlela esikhatshana. So ama-clinics wonke kathesanelisa ukuthi ekunike amaphilisi akwi-HIV. Siyakhuthaza njalo ukuthi njengoba sesingenile kuhlelo lokuthi siqede i-AIDS ngo-2030, abantu bonke sibe siphathisana, especially laba abanatha amaphilisi, sibasekele, sibone ukuthi abayekeli ukunatha amaphilisi abo, sibanike njalo ukudla okwaneleyo okuyaka imizimba.
Unkosikazi Sinatra Nyathi uqhubeke exwayisa abatsha ikakhulu ukuthi bengagijimeli ezocansi.
Kulaba abantwana abangakabi lomkhuhlane kodwa basengene emacansini, siyabakhuthaza kakhulu ukuthi bakithi umkhuhlane lowo lokhu khona, lokhu kungakabi lomuthi wokuyelapha dududu. Yikho silama-ARVs. Ama-ARVs ayanceda ukuthi umuntu ebeqhubeka ephila engelanto eziningi, kodwa umuthi ongaqedi i-HIV asikabi lawo. So siyakhuthaza ikakhulu abantwana abancane kuthi masingeni ukujaha amacansi. Siyakhuthaza njalo kathesi kulabantu abasebenzisa utshwala, ama-drugs, zento ezinjalo eziyenza ukuthi benze amanye ama-decision angalunganga empilweni zawo. Masiphileni impilo ezasiza omunye lomunye.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ozithweleyo elegcikwane le-HIV, uthi bafunda okuningi ngokuthi bazivikele njani ukuthi umntana azalwe engela mkhuhlane.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi ngiyaphila, njalo angifisi ukuthi umntana wami engimthele aphume elomkhuhlane. Ngiyananzelela ukuthi iningi labomama liyesaba ukuhamba esibhedlela ngesikhathi ukuthi bayehlola ukwenzela ukuvikela umntwana, okuyikho okuyingozi ngoba akumelanga baphuze ukuyahlola. Okumama akumelanga besabe njalo ukwenzela ukuthi kuzame ukuthi isikhathi leso abasiqambileyo sesiyafika, umkhuhlane ubusuphungulekile njengokufisa kwabantu lathi isifiso esisifisayo.
Unkosikazi Tholakele Mafu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi abantu akumelanga behluleke ukuthatha amaphilisi abo.
Silokujabula ukuthi sokulendawo ezinye ukuthi abantu bakwanise ukuthatha amaphilisi. Esikufisayo ukuthi abantu bengengeli ukuthatha amaphilisi ukuthi bangalahlekelwa zimpilo zabo. Thina nje sikufisayo ukuthi abantu banathe amaphilisi abo bengesabi, njalo balandele abakutshelwayo ezibhedlela.
Unkosikazi Yolanda Phoko, isakhamuzi sakobulawayo, uthi ngenxa yokwesaba ukubandlululwa uthatha amaphilisi eklinika ekhatshana kulalapho ahlala khona.
Imizamo leyenziwa yena futhi khona sanelise ukuthola amaphilisi duzanda lapho esihlala khona, siyayamukela kodwa mina kimi khathesi kunzima ukuthi ngiphindisele luveve ngiphinde ngithathele amaphilisi eluveve lapho abantu abangazi khona. Vele kunzima kakhulu kimi, ngibona kungcono ukuthi ngihambe endaweni lapho engaziwa khona, endaweni yokuthi ngiyabe ngikhululekile ukuthi ngithathe amaphilisi. Njalo futhi okunye sekukhalelayo ukuthi amaphilisi lawa osephiwe awenyanga eziningi kwenza ukuthi singahlali sijisha emaklinikhi.
Isabelo sakoBulawayo sesingezelele abantu abasehlelweni lwamaphilisi ehlisa igciwane le-HIV emzimbeni. Ngombiko owethulwa ngabe-National AIDS Council, isigaba lesi silehofisi eziqintini ezigoqela iBulawayo North, iBulawayo South, iLuveve, iNkulumane leMakhandeni. Inhlelo ezisungulweyo ezenza ukuthi abantu abazifunayo bazifinyelele zigoqela ukuhlolwa igciwane, amaphilisi anathwa ukuvikela umkhuhlane, ukuxhunyaniswa kuhlelo lwe-antiretroviral therapy i-ART, ukuhlolwa kobuningi kwegciwane egazini i-viral load, ukuhlolwa imikhuhlane emacansini kanye lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusiyaphela usuku lwayizolo, kubikwa kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kwabhubha abane 4. Abogatsha lwezempilakahle babika njalo ukuthi sebehlabe abantu abangaba yizigidi ezedlula ezine 4.2 million ijekiseni yakuqala yokuvimba igciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amabili amajekiseni bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi amahlanu 55,381 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Ikomishini yezokhetho eZEC ithi isilungiselele okweneleyo ukhetho lwama-by-elections njalo ikhangelele ukudinda amaphepha okuvota ama-ballot paper ngenyanga ezayo. Kona amabandla ezombusazwe athi lawo aselungiselele ukhetho oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngoMbimbitho. IZEC ithi impumela yalolu khetho izaziswa ngelanga elilandelayo ngemva kokhetho. Lolu khetho lwenziwa ibandla elalithiwa iMDC Alliance selithiwa iCitizens Coalition for Change. Kambe sizakuzwa amanye amabandla ehlaba umkhosi wokucilibezelwa njengeminyaka yonke na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission lanxa kuthiwa iyehluleka ukulungiselela ingehluleka ukulungiselela ama-by election akhanya emalutshwane kangaka. Angikuboni kangako, yebo kambe bake benza amaphutha kodwa lanxa kuthiwa bayehluleka angiboni bengehluleka ukuqoqa ama-by elections. Angiboni sibili kungabe ehlula ngoba amalutshwane kakhulu okokuthi lami nginje nganika lowo msebenzi ngiqoqe iqembu lami ngingawaqoqa nje kuhle ama-by-election lawa amakho maningi okumangalisayo ngaphandle nje nxa kuyukuthi mhlawumbe kabala mali kumbe mhlawumbe kukhona okunye okuyabe kukhona nje ababezama ukukwenza kodwa kamboni besiba lesizathu sokwehluleka ukuwalungiselela.
Wona amabandla ezombusazo ikakhulu aphikisayo ubona ngani kusiyafika ukhetho ayabe elungiselele na okuqotho kumbe kulokho kulokudonselana okungabangela ukuthi anqotshwe.
amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza. Okokuqala ngibona ababhizi kathesi abanye MDCT baphoselwe ithambo ihulumende okhokhelwa ibandla lezanupf ubajikela ithambo izinja ziyalumana ngalokho phela Monzora bayalumana babanga imali bagijimisana emakhoti. Ambonthi ukuthi iattention vele ikhona ekhethweni uattention amehlo asemalini badle phana babangisana imali laba babandle litsha sibonile kuvike edlule ku nomination court labo beletha ama candidate amabili amathathu sibona ebulenjini lapha sokuthethiswane kakhulu ngapha koBulawayo sokuthiwa hey uprofessor Welshman Ncube ngwemthwakazi babe lokho bedle phana senze njalo kanti nxa besenze njalo ibandla lezana PF liyaziwa vele ukuthi nxa kungama by election bayenza lokho kungathi ngesilungu they summon strength sabo sonke bayenze konke abangakwenza ukuthi banqobe ngendlela amabandla aphikisayo ayenza ingcaba ngxoza ngakhona le confusion belokhe besilwa bona boda bephikisana bedonselana abanye baletha ama candidate ngamabili ngamabili angibona ukuthi ngabantu asingabathi thina ba serious ngokhetho ngani nje ngabantu abenza amadlwane nje kuphela
umnumzana Angleston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo kunjalo nje abancintisa kukhetho lwama by elections bathi bazamela uZulu obhekane lenhlupho ezithiyeneyo uGibbs Dube usethulela lolu daba
kunengi abantu abakuthenjiswa ngabazancintisa kukhetho oluzayo loba abantu bebhekane lenhlupho ezimangalisayo omunye wabancintisa kukhetho lwamakhansili kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change othi uzahlolisisa uhlupho lwezindlu ezishiywa ngabantu abadala asebephumule
izindlu eziningi kakhulu emzilikazi zilakubo ngubo yenja amaphepha ezindlu kahambi kahle abazali babe sebathona kusala abantwana kumbe kusala abazukulu sizabancedisa-ke ukuthi batholeke amaphepha aqondileyo ezindlu zabo sizancedisa njalo zikhona ezinye izindlu ezisuka zithengiswe ngoba izimuli zingenelisi-ke ukuthi zibhadale ama-rates ekhanseli sizancedisana kuba khona-ke imisebenzi yesikhanseli njengokudobha amaphepha lokunye okuthile sizabe sikhanyela-ke kakhulu izimuli ezinjalo ezehluleka-ke ukubhadala ama-rates ukuthi-ke abantwana babo kumbe abazukulu kube yibo-ke abayenza le misebenzi kwenzela ukuthi benelise ukuthi abakuncane abakutholayo kwi-city council bambe bebhadalela izindlu zabo
umnumzana Albert Mhlanga oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalela ephalamende uthi uzamela uZulu kahle engavotelwa
kuningi okwenzakalayo ke ephalamende sokuthule sokuthi zwi uzabona sokuzwakala nje ama-member of parliament especially la independent ngoba kala umuntu amisabayo ukuthi angakhuluma ulutho uzaxotshwa mina-ke kangila kwesaba ukuthi lanxa kuthiwa uzarikholwa ngoba ngike ngarikholwa phela izizathu khona bebona namhla laba abakhalanje ukuthi bayarikholwa nyamangala mina ngarikholwa zange ngiye ekhodi ngahlonipha khona ukuthi kwenzakalayo akudingakali lokuthi ungarikholwa ekhodi ngoba uyakusuyecela lokhu okuthiwo ngumkhokheli wakho lebandla lakho so ngizimisele ukuyamela uphumula wethu lelizwe nje leZimbabwe ngoba kusela phela amadoda alezibindi labo mama balezibindi bonke abaningi uyananzelela ukuthi nje hayi ngabantu abasemsebenzini nje
lokhu kusekelwa ngumnumzana Kwanele Hlabangana okukhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe
uvota lilungelo lakho njalo izinto zonke zeZimbabwe zingeke zilunge nxa abantu bengaphathe kuhlelo zelizwe engathi ukuthuthukisa ilizwe lethu ngokuvota ukuvota kuqakathekile kakhulu njalo abantu kabakwenze bekhululekile bangahlukumezwa bakhethe ubukhokheli ababufunayo okwesibili thina njengebandla sikhangele ukuthi ziningi inhlupho ezikhona elizweni kodwa esesikunanzelele kakhulu yibusela nobugwelegwele obukhona elizweni ukuthi thina nxa singena ephalamende sizabuqeda lowo busela kanye lobusela obukhona kuma-local authorities ethu sifuna ukukhetha inkokheli okhansila lama MPs abaqotho abazivisele ukusebenzela umphakathi hatshi ukuthi bangene bezohuquluza
maningi amabandla angene kukhetho lolu loba nje amanye esithi akuqakathekanga ukuba eleZimbabwe lenze ukhetho abantu besehluleka ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Live-talk namhla sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe ukhetho lwama-by elections oluzenziwa ngombimbitho. Abenhlanganiso ebona ngemfundiso yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ePhadare enkundleni Men's Forum on Health bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abesilisa ukuba bengasaleli muva ekufinyeleleni usizo lwezempila kahle ezicintini ezimbalwa zelizwe. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba ngugcweleyo eseHarare.
Abephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi baphakathi kohlelo lokulungisa besilisa kwezempila kahle yabo olwe Male Advocacy Drive endaweni ezigoqela ibubi Jolotsho, Lupane lasenkaya ezabelweni zeMandebeleni kanti njalo lukhona lasemadolobheni. Unkosazana Thando lwenkosi Makhubaza wenhlanganiso le uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Sithatha obaba esebe sibakhethile sebetrenwa ukuthi laba bekwanisa ukuya khulumisana labanye obaba emakhaya nxa sebenze njalo babe sebekwanisa ukuhamba bekhuluma bebuthene kwezinye isikhathi behamba besiyasenza ithiwa ama-dialogues ngesikhiwa ukuxoxisana labantu.
Uthi lapha kusuka kube lula ukuba abesilisa bekhulume bezwanana labanye babo. Uthi labo abayabe sebetholile ulwazi basuka betshela ke abanye baludlulisele phambili osokusenza ukuba lolu hlelo lukhanye luphumelela.
Nganika njengomfanekiso ukuthi njengekhotha edlulileyo yefirst quarter yomnyaka ophelileyo sibone obaba abangu 10,713 esasithe sizabona bona and sibone bonke sasesimele sibabone.
Kulolu hlelo obaba bakhuthazwa ukuba bazinikeze isikhathi sokuhlolwa kuzifo ezithiyeneyo njalo beqakathekise lemuli zabo. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wePadari uthi lokhu kugoqela lokuthi obaba benelise ukuphelekezela omkabo ngesikhathi besiyabeletha.
Siyakhuthaza abana obaba asambe nini siyefinyelela ama-clinics xa unkosikazi wakho ezitholele ihambe lonke ku-ANC kumbe ukuyavakatshela esibhedlela abana kukhangele obana mama umntwana ukhula kahle asambe nini labo. Siyakhuthaza abana kasekwenze nini konke khona lokho.
Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi zeHarare uthi lokho kuqakathekile ukuze abantu behambelane lezikhathi ngoba endulo kwakungavamanga ukuba obaba bephatheke ngale indlela.
Endulo into ekhona ukuthi obaba baqeda isikhathi esiningi besegangeni bezingela besezimpini njalo omama njengecommunity babebambene besebenza ndawonye. Kwakulabo gogo ababeyibo ababe khangela omama abazithweleyo besenza imfanelo zonke ezaziza kwenza abelethe kuhle.
Abephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi ingqondo sezivuleka kubobaba okuthi kunyanga ezintathu zokugqiba umnyaka nyakenye bacebisane labobaba kwakhokhelele ukuthini abangaba ngamakhulu edlula kancane ayisikhombisa 723 babo benelisa-ke ukuphelekezela amakhosikazi abo emtholampilo besiya beletha. Benelise njalo ukukhuthaza abesilisa abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2255 ukusukumela phezulu ukuyahlolwa izifo zengulamakhwa. Lokhu kwenzeke ngemva kokusabalaliswa kolwazi ngohlelo lwabo lolu emizini etshiyeneyo lasezabelweni kanye lasemadolobheni emizini egoqela iMbare, Headcliff, Warren Park, Highfields leminye eseHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Intatheli zindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zaseZimbabwe kanye lezeBotswana sezisole uhulumende welizwe elingumakhelwane ngemizamo yakhe yokufuna ukudlulisa ngesiphangiphangi edalele ephalamende umthetho ozanika abacuphi imvumo yokulalela ingxoxo zabantu engcingweni kanye lakumakhalekhukhwini. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ngokuleta umthetho lo edalela ephalamende uhulumende weBotswana uthi kuqakathekile ukuthi abacumula amacala ngokushana kwawo babe lemvumo yokulalela incingo zabantu. Uhulumende wathi lokhu kuzakwenza kube lula ukuthi bathathe indaba ezingabe zixoxwa phezu kokudalwa kwamacala. Uma umthetho lo ungaphumelela edale lephalamende, abacuphi babe bengasabotshiswa nguZulu phezu kwemisebenzi yabo ngesikhathi becubungula amacala. Njalo abacubungulayo bazabe bevunyelwa ukuba lezithupha kanye lamapassport besebenzisa amanye amagama angayisiwo awokuzalwa. Kodwa umthetho lo ubhekane lomduli, iningi likhuthazwa uhulumende ukuthi awesule ungakayilangaphi. Umnumzana Nevat abangomele ibandla eliphikisa ile Umbrella for Democratic Change edalela iParliament uthi uhulumende kumele abone ukuthi uyaguqula umthetho lo ukuze ungancindezeli uZulu.
DIS has been a rogue state and is still a rogue state. Nothing has changed. DIS is not accounting to anyone as we speak. When we have a rogue organization like that,
ziyazi ukuthi ugajala abacubunguli bensitha ole DIS ngontando kayiphikiswa. Uma ule mhlanganiso yenjalo ungeke wabanika umlando wokuthi belalele incingo zikaZulu. Sebake baphikisa isinqumo somthethwandaba. Sikwazi ngani ukuthi bazalalela ngaphansi komthetho omutsha.
Abe Zimbabwe kwele Botswana bathi labo bahlaliseki ngomthetho lo ngendlela oyiwo yona. Abanye bathi ngabe uyaguqulwa ukuze ilungelo loluntu lihlonitshwe kumbe livikelwe. Intatheli zindaba lazo zikhala ngokuthi ukulalelwa kwencingo kuza kwenza ukuthi umsebenzi wabo ube nzima. Umnumzana Mthabisi Dube uthi umthetho lo ulakho ukuphazamisa kakhulu ukusebenza kuhle kweintatheli zindaba.
Hayi, uma uhulumende elalela njalo esizwa ukuthi intatheli zindaba zikhulumani njalo zikhuluma lobani, kuzabulala kakhulu investigative journalism. Asiwo umthetho omuhle, yikuphela nje kwe-investigative journalism.
Inhlanganiso ezifana le Misa Botswana kanye South African Editors Forum sezikhuthaza uhulumende weBotswana ukuthi angaqhubekeli phambili ngokuzama ukufaka umthetho lo. Le ntatheli zindaba kule Zimbabwe zikhathazekile inyathela elifuna uthathwa nguhulumende weBotswana. Umnumzana Nqaba Machazi oyimisa Zimbabwe uthi ilungelo loluntu liyabe lingasekho ngaphansi kwalo mthetho.
Umthetho lo uthi Criminal Procedure and Evidence Controlled Investigation Bill uyasethu esibona ngomthetho lo omusha. Uhulumende uyabe lapho uphoxa abantu ukuthi bekhulume imfihlo zabo, abacobi bakahulumende bayakwanisa ukuthi bebone ukuthi intatheli zindaba zikhulumani lobani ngasikhathi bani. Lokhu kakhulu sikubona ukuthi akusoze kwenze kuhle umsebenzi wentatheli zindaba nxa sikhanyela i-freedom of expression le-right to privacy, ngoba xa uhulumende elakho ukukhanyela ukuthi abantu bakhulumani, abantu abasoze bekhululeke.
Umachazi uthi umthetho unika abacuphi amandla amakhulu, ngakho ngabe iBotswana yamisa ukuqhubekela phambili ngomthetho lo.
Lo mthetho weBotswana lo awula oversight role. Abacuphi bazaba lamandla amakhulu, and esikubonayo ukuthi abacuphi bayakwanisa ukuthi be abuse lawo amandla ababelawo. Nxa sokungasikhangele lapha siyacela uhulumeni weBotswana lo mongameli weBotswana ukuthi beme ukuwenza umthetho lo. Beqale bekwenza umthetho lo nxa beyokhangela lama international, local and regional standards ukuthi uyahambelana yini. Njalo sicela uhulumende ukuthi aqale akhulume loZulu angajahi ngomthetho lo.
Ene Botswana ilizwe elaziwa njengamalutshwane kwezwekazi le-Afrika ahlonipha ilungelo loluntu, kodwa kulokwesaba ukuthi umthetho lo ungafaka uhulumende kusimo esingalunganga. Iphalamende ephakathi kokuhluza umthetho lo ibone ukuthi ungangena kusimo lesi kumbe ufuna ukuntshintshwa. Ibandla liwusayile Botswana Democratic Party kuyilo elizibambe esidukwini kulolu daba ngoba lenombolo eziningi ephalamende. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside kubangelwa ukwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla edolobheni leli. Ingcwethi ezicumuna ezombusazwe zithi ukudonselana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kuzaphambanisa amalungiselelo ama-by-elections. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.